inhlanganiso lezi eziningi ezingabe zizimele zodwa zinhlanganiso ezingabe zibhekwe zisilwa kumbe zikhokhelwa nabantu abangabe bengathandi ukuba khona kombuso we-ZANU-PF okhona. Kuzindlela futhi njalo zokuthi bona bangabe bephiwa izimali ngamanye amazwe abavele befuna ukudiliza leli lisa. So ngaleyo ndlela zawufumanisa ukuthi khona into zonke ezingabe zikhulumanizana yitho ezingabe sezikhonza ukuthi izimbabwe irenkwe njengokuthi yilizwe elingananziyo ngathi ukukhululeka kwabantu kumbe ilungelo labantu. Ama-organization thina yeza leZANU-PF sewakhangela ukuthi angabe ubani akhutshelwa ngobani akhipha lokhu nalokhu inhloso kuyizithini, kodwa uma usuyazi usufika kwi-ground udingisisa sisibili ukuthi abakhuluma ngakho kuliqiniso yini. Uzafumanisa ukuthi kuyabe kuyizinto ezivele zine-politics phakathi.
Ingqobe isikuwe Mnumzana Moyo.
Akulako ukukhululeka okukhona. Abantu noma behleli bayesaba besezweni lakibo, njalo sihloniphe nabantu abalilwelayo ukuthi nabantu labo babe nelungelo. Ngiphinde ngithathe isitance abamaloya amela ama-human rights eZimbabwe ilungelo labantu ukuthi hayi bo ilizwe lakithi lisasemuva kakhulu, alinandi imithetho imigomo eyafakwa ngoba ngangicabanga ngo-2013 kwaba isikhathi sokuthi khona ku-adopte isekeresitsha lapho kuzagarantiwa okuzakhulunywa ukuthi ama-human rights efakwa ukuthi kube ne-freedom of speech. Izini ama-political parties esinawo wonke abezazi ukuthi njengoba ama-political parties eZimbabwe kabahlukunyezwa, kodwa sibona ukuhlukunyezwa okukhulu.
Ungathini ngamazwi akhulunywe ngumnumzana Moyo?
Umnumzana Moyo uyakhuluma naye njengokubona kwakhe akubona ngelihlo lakhe. Okuyibona ngangiwadingisisa zafumanisa ukuthi thina njengelizwe leZimbabwe abantu abaningi ekufundeni bakhululekile ukuthi bahambe ezikole sikhala ekufundisa kwabantwana. Umuntu wonke uvunyelwe ukuthi akhulume ngendlela afisa ngayo, kodwa abantu bonke abasuka bayibange ukuthi babe funa ukuthi bakhulume ngaloba yiphi into kwesikhathi esonke bekungowodwa iyalimaza omunye umuntu laphana. Abantu nxa sebebophisana bebodwa ngale babe sebefakayo ezinye izinto phakathi. Okuyikho kona bakutsheye ukuthi khona bayengezelekile abakhululekanga kuyabe kuyikuphi. Ngendlela umuntu abantu sebakhetha bona ukuthi ilizwe leZimbabwe lime ngelungeliselekiye bani ngelisa bathinthini oba bona bekwabakhalela ama-sarchi akudisturbi yini ilungelo lomuntu ukuthi umuntu ufanta athole ukudla, umuntu ufanta athole isikole, isekelo elivela kwamanye amazwe akuqamuli yini ilungelo labantu? Sengiqamula eZimbabwe umeniyazasesethina umenzaziasesethini khonapho ukuthi yona inhlanganiso leyo kukhona yini eseke yama yamelela umuntu webandla leZANU-PF uma sethe waba le problemu okuthi bayama laphana bathi besiyamdifenda. Ikhona yini i-situation enjani? Thina esikhona kubandla leZANU-PF sibona uhulumende ezamile kakhulu imizamo yokuthi abantu balinga njengendlela efaneleyo, njalo abantu bahleli njengendlela efaneleyo.
Ungasigqibela lingxoxo Mnumzana Moyo.
Ngayesithi ama-organization amaloya kabamela abantu beZANU-PF enkwaziyo banela abantu bezimbabwe abahlukumeziweyo, abantu bezalo bazahlukunyezwa ngubani? I-African Union ngemhlubulo wethu wesadaki wakhuluma lezimbabwe ukuthi bakhe bezame ngendlela eziningi zokuthi bamphuve indaba ye-human rights. Nama-organization akhuluma ukuthi bafaka iqinisa ukuthi hhayi bathi liyabona nje ukuthi kalilandeli indlela lifula ilungelo labantu. Ngakubona khonalokho ukuthi khona kuvela kusebenzi bese ngikuyindaba yama-sanctions. Mina andingile themba lokuthi abantu laba kumele befundiswe ngeqiniso ikakhulu abantu beZANU-PF. Akusiyona i-opportunity yadinga ama-sanctions. Ama-sanctions bazidingela bona ngesikhathi bethanda singena ezimpini ngamanye amazwe, bangena empini ye-DRC ngesikhathi bekhipha uhulumende we-DRC kufaka uLawrence Kabila. Ama-orange countries akhuluma laba abatshele ukuthi lingena endani erongo yikupha lama-sanctions. Njalo ama-sanctions lawa akuso ma-sanctions eZimbabwe, kambe ngaba ama-sanctions eZimbabwe njani wona kuma-individual? Amabizo abantu jenise ukuthi khona labo bantu babayenza ku-rongo kwaseZimbabwe, i-corruption yama-sanctions kata ma-diamond ka athengiswa ngendaba yama-sanctions ngathi angaphi lawo ma-diamond nxa engathengiswa yikho engingakutsho ukuthi indaba yama-sanctions asebesithiwe akusiphe sabi zama-sanctions njalo bayahamba bona amanye amazwe bathengisa into abafuna ukuyithengisa kathesi izimali zinikwa abantu izimoto zidingelwa abantu ngama-sanctions yini ilizwe lethu lilama-minerals umhlobo lomhlobo kuyamayinwa kuya ngaphi konke lokhu amatrak adlula emabhoda ehamba aya ngaphi nxa kulama-sanctions i-ZANU-P F ibe involved emazambiko so kathesi thina sesihlela yena i-ZANU-P F ingena emazweni amanye efuna ukulungisa kwesuke ukuthi kulungisa ilizwe nakithi lasezimbabwe umfowethu malaki kathe hlale ke cabange or ebusise kahle bazamtshela ukuthi hhayi opportunity sele samasanjini ngiyabonga.